soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Walambulela kustudio 7 ngolwesine mhlaka 9 Mabasa 2020 ngenjabulo enkulu nguPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
i-lockdown ivame ukuthi isebenze xa ihambelana lesingathi i-testing, babe baningi abagulayo bayenza ukuthiwa i-quarantine. Uzathola ukuthi eZimbabwe ama-cases esesiwahlolile kawadluli 400 kodwa ama-test kits esawaphiwayo adlula 20,000. So kuyamangalisa ukuthi amakiti la angapha abantu bengahlolwa.
Odokotela labongi bahlangane lomongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje bemxwayisa ukubana ngizelele inhlelo zokuhlolwa komkhuhlane we-coronavirus osubulele abathathu kwele Zimbabwe.
Ubaba lo ukuthi njengeyonke imkhuhlane le ethelelwanayo sesizathi umzimba wakhe sugcine njengesithi council imuli yakhe ibifisa ukuthi achiswe, so sesenza amalungiselelo ukuthi simchise.
UZulu wakubulawayo uveza ukukhathazeka ngokuswelakala kwendawo zokuhlolwa umkhuhlane we-coronavirus langokuphuza kokubekwa komuntu wakuqala obulewe yiwo kuleli dolobho. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulumsakazo. Odokotela labongi bahlangane nomongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje bemxwayisa ukubana ingezelele inhlelo zokuhlola umkhuhlane we-coronavirus osubulele abantu abathathu eZimbabwe. Owesithathu ubhubhele esibhedlela seWilkins eHarare izolo. Bekhuluma emhlanganweni abawenzele esikolweni sikamongameli eState House, abezempilakahle laba bathe ukuhlolwa kwabantu kumele kwenzelwe endaweni zonke zelizwe, hatshi eHarare kuphela, njengalokho okwenzakalayo. Bathe ukusungulwa kwendawo eziningi kuzabangela ukubana abantu abaningi bathole ithuba lokuhlolwa lomkhuhlane njalo impumela yethulwe masinyane. Okwamanje bangamakhulu amane kuphela elizweni abantu asebethe bahlolwa njalo abalishumi lanye batholakale belalo igciwane le-coronavirus. Abongi labodokotela bathi njalo abezempilakahle bonke kumele bahlolwe ukuze babekwazi ukuzivikela njalo bengatheleli izigulane lomkhuhlane. Umnangagwa yena ukhuthaze uZulu ukubana aqhubeke ngohlelo lokuzivikela kulomkhuhlane ngokuhlala ezindlini. Kodwa umqondisi wenhlanganiso ye-Center for Public Policy, uMnumzana Mfundo Mlilo uthi ukuhlupheka kwabantu abaningi kwenza kube nzima ukubana bahlale ngasemakhaya.
Impilo yethu nje njengamaZimbabweans iyenza kube nzima ukuthi kube le social distancing. Yikho uzathola ukuthi nxa kule case yomuntu ofileyo lokhu kwenza ukuthi abantu besabe ngoba kakwasakali ukuthi njengoba impuphu nxa ibuya emavuku, impuphu nxa ibuya edolobheni abantu bayagcwala bezama ukuthi bathenge impuphu ngoba ezitolo ithengiswa $70. Kwezinye izitolo ezincancane uzayithola ithengisa $210. So wonke umuntu uyagijima aye esitolo kulapha azama ukuyathenga le echiphileyo. So impilo yethu eZimbabwe eyokudubeka eyokuthi uhulumende ngiselanga kuhle udubo lwe-COVID-19 yilo oluzenza ukuthi lo mkhuhlane umemethe kakhulu. Abantu abaningi bayesaba kanti ukuthi kuzahamba njani.
Ilizwe leZimbabwe lilabantu abangu-16 million kodwa asebehloliwe bangamakhulu amane kuphela 400. Okuyinto esolwa ngabongi labodokotela besithi uhulumende kumele engeze uhlelo lokuhlola abantu lolu. Uthini ngalokho?
Nxa ungenza i-lockdown, i-lockdown ivame ukuthi isebenze nxa ihambelana lesingathi i-testing kumbe lokuthi abantu bahlole babe baningi abagulayo bayenza ukuthiwa i-quarantine. Uzathola ukuthi eZimbabwe ama-cases esesiwahlolile kawadluli 400 kodwa ama-test kits esilawo ingathi sawaphiwayo adlula 20,000. So kuyamangalisa ukuthi amakiti la angaphi abantu bengahlolwa. So kuqakathekile kakhulu ukuthi uhulumende agijime ayenze lokho esingathi i-decentralization okwenzela ukuthi kobulawayo kuhlolwe emashingo, kuhlolwe endaweni eziningi kuhlolwe. Sathola ukuthi eZimbabwe kule ndawo eyodwa eyiyehlolayo. So lokho ukuhlola lokho kulutshwane kokwenza ama cases ethu abe malutshwane so kuqhakathekile ukuthi uhulumende a decentralize ukuthi abantu ba test bebaningi sibe kwazi ukuthi ama cases ethu ahamba kanjani ngoba ka test singathi hayi abantu kabalawo umkhuhlane kodwa kwenza ukuthi abantu bebe balutshwane ikuthi ukutesta kwethu i rate yangkhona iphansi kakhulu uzathola amazwi anjengabo South Africa sebedlule kubo 50,000 sebe kuma 60,000 thina lokho siphansi kakhulu so kuqhakathekile ukuthi uhulumende agijimise uhlelo lokuthi abantu bahlole kwaziyo ukuthi abantu abalemkhuhlane bangaki njalo bangancedwa njani njalo nxa ungagula usendlini okuqakathekileyo ukuthi ungagula kumele uye ngaphi abantu abakwazi information yokuthi nxa ungagula usendlini uyelatshwa ngaphi kumele wenzeni yonke le information ayikho so singathi nje kule disaster enkulu kakhulu engenzakala nxa ukuthi umkhuhlane lo ungaqalisa ukumemetheka
umnumzana Mfundo Mlilo ngumqondisi wenhlanganiso ye Center for Public Policy ubexoxa lapho loNtungameli Nkomo we Studio 7 eseHarare inani lasebefunyenwe belegciwane lecoronavirus emhlabeni jikelele selisedlula isigidipho se lengxenye 1,503,900 iMelika ilenkulungwane ezingamakhulu phose amane 432,579 emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezingamashumi phose athoba munemunye 89,931 emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi lanye lengxenye 11,565 abazinkulungwane phose ezimbili i-1,845 bengabe-South Africa okulilizwe eselikhokhela okwamanje ekuhlaselweni yi-COVID-19 kuleli zwekazi labulala abangamakhulu phose ayisithupha 577 uZulu wakobulawayo uveza ukukhathazeka ngokuswelakala kwendawo zokuhlolwa umkhuhlane we-coronavirus langokuphuzako kubekwa komuntu wakuqala obulewe yiwo kuleli dolobho ikansili yaleli dolobho ithi isibhedlela se-Thorngrove sikhangelele ukubana sibe sesiphelile ukulungisiswa ngeviki ezayo ubathabile masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo
Ngesikhathi bekhuluma lentatheli izindaba becela idolobho lakobulawayo izolo uDokotela Patrick Ncube okhangela ngezempila kahle ekhansilini yakobulawayo uthe isibhedlela seThorngrove esilungiselelwa ukuba isibhedlela seCOVID-19 sikhangelelwe ukuphela ngeviki ezayo
ama renovations aseqalisile and ikhathe sesiplaster ama partitions la esesiwenzile ukurenovate most likely it should be over by end of next week
mayelana lokubekwa komufi obule ngomkhuhlane we-COVID-19 uDokotela Ncube uthi benza amalungiselelo okuthi umzimba wakhe utshiswe ngukhansili
baba lo ukuthi njengeyonke imkhuhlane le ethelelwanayo sesizathi umzimba wakhe sugcine njengesithi khansili imuli yakhe ibifisa ukuthi atshiswe so sesenza amalungiselelo ukuthi simtshise
namhlanje umnumzana Ncube wenqabe ukuphendula imibuzo ye-Studio 7 eyokuzwisisa kabanzi ngamanyathelo sethethwe okulungiswa kwesibhedlela ethi uhulumende kabavumeli ukukhuluma bengaphiwanga mvumo kusenjalo uZulu ukhathazekile ngokusweleka kwendawo ezihlolwa umkhuhlane we-COVID-19 kobulawayo ikakhulu ngemva kokubulawa komuntu oyedwa yileli gcikwane Umnumzana Mike Ndiweni umqondisi webulawayo Vendors and Traders Association uthi kuyethusa ukuthi sekufe umuntu ngapha abantu lokhe bebonakala bebuthene.
Ukutshona kwabantu ngegciwane leli ikakhulu khonapha kobulawayo indaba elusizi kakhulu indaba esethusile. Njengosazi ukuthi abantu batshona bebuthene bengenzi lokho social distancing kutsho ukuthi abantu abaningi bengabamba lo mkhuhlane and kube lusizi ukuthi silahlekelwe izimpilo zabantu.
Umnumzana Dumile Sibanda uthi inani eliphiwa abantu ukuthi bangaki asebe lo mkhuhlane alaziwa ngoba yonke into isenzelwa ngaphandle kwedolobho.
Asikwazi ukuthi abasipha khona kuyikho yini amafigures esiwaphiwayo ukuthi kobulawayo ngumuntu oyi-1 osefile ngecorona sikukholwe njani sikubambe njani yonke into yenziwa eHarare kuzaze kube nini lathi sithole kungokwethu esizaba nama-statistics ethu aqondileyo kodwa sicela ama-proper correct figures of abantu abagula lomkhuhlane asebedlulile ngomkhuhlane lo.
Unkosikazi Sichelesile Mahlangu olilunga ledale lePhalamende emele isigaba sephumula uthi kobulawayo akukabi lendawo esilungele ukonga abalomkhuhlane weCOVID-19.
Lanamuhla kobulawayo akukabi le preparedness ngoba akula equipment kumbe kusaphela iviki izabe sikhona. Angilaqiniso lakho but sithemba kuzenzakala njalo ngoba siyezwa ukuthi kobulawayo iCOVID-19 isingeni.
Umnumzana Butho Chabalala esinye njalo isakhamuzi kobulawayo uthi lesi isimo simenza abe lokwesaba.
Njengesakhamuzi sakobulawayo angifeel safe kuleli gcikwane lecorona ngoba kungenyela zibhedlela eziqondile kahle kahle sokulapha laba abangabe betholakale belemkhuhlane lo weCOVID-19.
Uzulu wakobulawayo uthi ngesikhathi okwahlatshwa khona umkhosi ngomkhuhlane lo kumele ukuthi kube sokukhona okubambekayo osokwenziwe ukuvikela abantu baleli dolobho, kodwa yonke into ilokhe ingakaphuthi. Isilo seCOVID-19 sesize safika kuleli dolobho, nankulu umkhuhlane uze wathatha umuntu oyedwa, engxenye vele baningi asebebulewe yiwo loba asebelalo igcikwane kodwa bengakahlolwa. Nimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz bushort wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7, kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz ku short wave.
Izakhamizi zeHarare zithi zikhathazekile ngendlela ezinye zezitolo ezinkulu ezithengisa ukudla emizini etshiyeneyo kuleli dolobho eziphatha ngayo abathengi, okubangela ukungalandelwa kweziqondiso ezabekwa ngabe-WHO ezigoqela ukungaminyezeleni kwabantu babe khatshana lakhatshana, i-social distancing, njengendlela yokwenqabela ukuthelelwana kwegciwane le-coronavirus lona eselisabalale emhlabeni jikelele labulala abaningi. Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iziqondiso lezi zethulwe nguhulumende phansi kohlelo lokuba uZulu ahlale emakhaya olwe-lockdown lwamaviki amathathu oluqale mhla ka-30 Mbimbitho ngendlela yokwehlisa amathuba okuthelelana kwabantu igciwane le-coronavirus. Kodwa uhulumende uvumele ukuvulwa kwezitolo ezigoqela OOK, Pick n Pay, Spar, Food World, Choppies lezinye ezithengisa ukudla ngalezo nsuku ukuze uZulu angaze abulawa indlala ngesikhathi se-lockdown. UZulu khala ngokuthi ulinda okwesikhathi eside kwezinye zazo ukungena kizo, bengeniswa bebalutshwana ngenani eliphansi phakathi kwabalitshumi lanhlanu kusiya kwabangamatshumi amahlanu. Kuthi phandle kuyabe kuzindwendwe bezihlalele kumbe ukuma mahlayana abantu. Iziphathamandla zingazihluphi ukulandela iziqondiso ezabekwa nguhulumende okubalisa zokungathintani, i-social distancing. Isakhamuzi semzini weBudiriro umnumzana Victor Dube uveza ukukhathazeka ngendlela abezitolo abaphatha ngayo abathengi.
Lokhu kwenziwa ukuthi uvula eyedwa, ezinye izitolo zivaliwe, njalo nxa esenza njalo kakubona ukuthi ungumuntu omele enceda abantu njengokukhulunywa kwakho ukuthi kathengisa izinto enceda abantu, njalo abantu bengabuthani khonokho kakuboni ngengqondo yenaleyo. Ubona ngenye indlela ukuthi abantu laba kababuthani bebona ukuthi ngiqakathekene kanjani empilweni yabo nxa bengembuluza ukudla bakuthole.
UDube uthi abezitolo benza njalo ngoba besazi ukuthi yibo abathenjwe ngabantu ngalesi sikhathi.
Akasonto yokuthi kukhona hayi sifuna ukuthi silathi sincedise. Injongo yakhe ukuthi siyalibuthanisa alike libone lana ukuthi vele ngabantu abantu makhasi abakhangelanga umkhuhlane, bakhangele amandla abo phezu kwabantu.
abanengi bavukela kulezi zitolo ukuyadinga udingakalayo nsuku zonke okubalisa impuphu ichukela lokunye kodwa bafike balinde ukuthola ithuba lokuthenga okwesikhathi eside ekuhlaleni emizileni leyo uyabe esekelwa ehlala kumbe ukuma mahlayana iziphathamandla zingazihluphi ukulondoloza ukulandelwa kweziqondiso eze-social distancing. Umnumzana Joel Nyoni, isakhamuzi semzini weGlenview, uthi ukungalandelwa kweziqondiso ze-social distancing kuyamkhathaza.
Abantu bangeniswa ngama-5-5. Ku-5 zakhona uyangena 5, uhlale 30 minutes, ungangeniswa i-next 5 yabifaninge. So lokhu, ku-understand because corona yakhona iyavikela njani njengoba kuma-queues akhona abantu i-social distancing yakhona ayikho.
Enye intatheli zindaba esebenza izimele umnumzana Desire Juma laye uveze ukukhathazeka ngase kunanzelele kusenzakala kulezi zitolo.
Kulezi izitolo ezinjengabo OK azilandeli umthetho we-social distancing. Bayabuthanisa abantu ababekuzothenga izinto esitolo babahlanganise one ndawo.
Uqhubeke ethi kuyingozi ngoba kuzakwenza isabalale kalula i-coronavirus.
Ngithe ngikhuluma lo security wakhona ngaleko OK ukuthi why lingayehlukanisa abantu njengoba umthetho sithi lingakuvele kube le-social distancing. Wathi hayi thina silondoloza kuphela izisebenzi zabo OK. Okwabantu bona asilandaba lakho. Okuyikumangalisayo ukuthi kathi njengoba upresident wathi abantu bavunyelwe ukuthi bayethenga ukudla emashops kodwa amashop wona lawa asefihla futhi izinto okumele zithengwe abantu beku-lockdown.
Lumsakazo uzame ukukhulumisana lesiphathamandla sesitolo se-OK umnumzana Tendai Makomva kodwa walile ukuphendula imibuzo esithi bona kabakhulumisani lentatheli zindaba esebenza izimele kwaba ngesifanayo la kuhulumende. Umphathintambo ogatsha lwezamankampani lokuthengiselana uDr. Sekhayi Nzenza laye obengadobhi ucingo lwakhe. Umkhokheli wenhlanganiso yabanini zitolo eye-Confederation of Zimbabwe Retailers umnumzana Danford Mtashu utshelela umsakazo ukuba bephakathi kokulobela abezitolo laba incwadi yokubakhumbuza ngeziqondiso lezi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Ezivela kwamanye amazwe ngamafishane lilo Mike Wobe, udubo lwe-coronavirus lubikwa soludale umonakalo omkhulu ikakhulu emizini lezibhedlela ezigcinwa abanemikhuhlane engalaphekiyo lasebekhulile elizweni lonke leMelika. Abohlangothi olubona ngemikhuhlane olwe-Centers for Disease Control babika ukuba sokulemizi ehlala asebekhulile edlula amakhulu amane elezisebenzi esezikhalala lomsebenzi zisesabela ukuthelelwa i-COVID-19. Inhloko kahulumende yeleBhilitane umnumzana Boris Johnson ubikwa eqhubeka elaliswe esibhedlela seLondon uhlangothi olwelatshwa abagula kakhulu olwe-intensive care unit kodwa ubikwa esesizwa ngcono. KweleSpain, idale lephalamende selisungule ingxoxo yokucebisana ngokuthi kuvotelwe ukusekela loba ungasekeli umcabango wokuqhelisa ukusebenza ngomthetho we-state of emergency owethulwe nguhulumende emizameni yokuvimba ukuthelelanwa ngomkhuhlane we-coronavirus. Sizigqiba ke lapha ezivela kwamanye amazwe, lilami uMike Hobe.
Iningi lithi ukungabi khona kwendawo zokuhlola umkhuhlane we-coronavirus ezigabeni eziningi zelizwe lokungabi khona kwezibhedlela ezilungele ukuphatha izigulane zomkhuhlane lo kuveza sobala ukwehluleka kukahulumende ukuzilungiselela. Izigaba eziningi ezigoqela iMatabeleland yonke nje azila zibhedlela njalo yonke into yenzelwa eHarare. Isibhedlela seThorngrove lasesekusileni ezikobulawayo yizo ezikhangelane lalomkhuhlane kodwa okwamanje zisalungiswa. Ukuhlaziya lolu daba uNtongamile Nkomo weStudio 7 uxhume iziphathamandla zebandla lezanu-PF leze-MDC. Uqala ngomgcinisihlalo we-MDC eMandebeleni North umnumzana Prince Dubeko Sibanda yena osole kakhulu uhulumende.
Okwakuqala Nkomo yikuthi akulaqiniso akwaziwa ukuthi sibisibili abantu asebebulewe ngolomkhuhlane bathathu kuphela na ngoba sesithola imbiko yokuthi kulendawo ezichene ezifana labo Gwanda lapho okubhubhe khona abantu abambalwa labo bantu bethwa khona babulawa yimalaria but ngokutsho kwabantu sokungani lezo zifa zingabe zihambelana nalowo mkhuhlane kodwa nje ukuthi into eyenzakalayo ukuthi okwenza ukuthi uhulumende ebe lokhu ekhuluma inombolo zona lezo ezintathu ukuthi abantu abathestwa baningi abantu abafayo endaweni ezishiyeneyo bengathestwa ngoba okokuthesta kwakhona kakukabonakali kakukangeni emangweni eziningi bambona ukuthi kuma district lami nginjenje ebhingi ukuthi lokho kokuthesta kungabe sokukhona asikakubona so ke ngenxa yalokho ke kutsho ukuthi abantu abafa besezindaweni ezisemaphandleni ezikhatshana leHarare ngoba eHarare yikho kuthestwa khona kutsho ukuthi khona abaningi bakhona bayafa nje ukucatshangela ukuthi ngeminye imikhuhlane mhlawumbe kuyiwo umkhuhlane lo uhulumende idubo asuka abalalo ngelokuthi lundoda lo waphambanisa I think indlela akhetha ngayo uminister obona ngezempila kahle lwana undoda kusukusela ekuqaliseni abantu bavela basola ukuthi ama qualifications akhe ungani kayisiwo ona lawo athi ulawo
uthini ngodaba lokuthi iMatabeleland yonke ayila ngisho lesibhedlela esisodwa esilungele ukwamukela izigulane zalomkhuhlane
sikujwayele ukuthi into yonke yenzelwa eHarare ngapha entshonalanga kwelizwe kwakuvele kunjalo kusukusela nini lanini ngasibantu balutho singabantu bokuthi hayi ngabantu nje labo noma bengaze befe ngakulandaba so yiso isimo esiphakathina kwaso khathesi yikho uthola ukuthi abanye abasuka khona ngapha ku region sesizama ukukhuthazana thina sodwa ukuthi kasizame nini ngazo zonke indlela ngalokho okuncane esilakho ukuthi sizilungisele ukwenzela ukuthi abakithi labo abantu bangagula kakube lalapha esingayadanela khona sithi hayi nansi isibhedlela so yiyo imizamo esizanywa kathesi ngoba lokhulumende asingeke samthemba kusukusela ngo 1980 kazake abe ngukhulumende okhanya ukuthi ufuna ukuhamba labantu beMatabeleland so ke ngenxa yalokho akusimangalisi sikujwayele lokho sokuyiyo impilo sokuyindlela esiphila ngayo ukuthi khona ngapha siyalahlwa kuthiwa khona hayi kakulandaba
umnumzana Prince Dube wesibanda ngumgcini sihlalo webandla le-MDC eMatabeleland North ubexoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 untungameli Nkomo uphinde waxoxa njalo lesiphathamandla sezanu-PF umnumzana Joseph Chuma yena othi lesi yisikhathi sokuthi abantu babambane balwisane le-coronavirus hatshi ukuchothoza uhulumende
ungezwa umuntu oloke esola uhulumende ngalesi sikhathi umuntu lowo uyabona siseduze lokuloya lokuloya aso sikhathi sobe sisolana lesi vele akula mazwe kumbe akula lizwe elingabe singathi kona lizilungiselele edabeni le coronavirus lay khangela khonapho elikhona eMelika ukuthi chaya njani ngikhuluma nje izolo iMelika ibe now yi highest number of deaths ngelanga okufe khona abantu abadlula 1900 abantu abafe ngelanga elilodwa kodwa iAmerica sikwazi is the first world country elama medical facilities angcono njalo lawana aphezulu aphakeme kodwa still khangela indlela okulithaya ngayo khona ngale so ungathi kule hulumende yini ongaba ready for i-coronavirus civil akula hulumende ongaba ready for this thing into ekhona yikuthi kona kusafuze sibambane siwukhangele lo mkhuhlane sibona ukuthi singenza njani ubana siphephe ngoba singayenza lokwana ufuna lokhu silokhu sisolana sizaphela du njengoba ubona abantu baphila kube njani kubo Italy kubo Spain ngale kuyafiwa madoda aso sikhathi sokuthi ubuloko usolana isikhathi sokuthi sifake ingqondo yethu ndawonye sibona kuyini esingakwenza ukuthi sivikele ukuthi abantu singalahlekelwa yimphefumulo eminingi ngalesi sikhathi.
siyabona ukubana imikambo lapho kuthengiselwa khona ukudla isivuliwe kanti abantu labo batshona bemile kundwendwe zokudinga impuphu. Ungathini ngalokho?
So kusiwa yibalance of situations ubana ye ungathi abantu behlale endlini kodwa sebehlezi endlini baza kudlani. Asiko yini ukuthi bayagcina sokuthi abantu bengahlala endlini begcine besifa futhi ngendlala besendlini khona ngale. So okukhona ukuthi sokumele sibone ukuthi kona indaba ezinjalo ezinjalo enjengeze ezokudla impuphu ayibiswe eduzane labantu and ibiswe ngobuningi bayo ukwenza ukuthi abantu bayithole ngoba impuphu asonto zaphuma uyithenga every day. Ungayithenga namhlanje uyadlala phela amaviki ungayithenganga futhi usadlela le online. So impuphu ingabuya ingene ngendlela engena ngayo emagrosa ezitolo emalokishini ngale ingene indawo zonke uzabona kona kuzagcina kungasila ndingeko yokuthi kona abantu bebeloku bephuma beshashaya amaline angako bemelele leyo mpuphu.
Umnumzana Joseph Chuma yiziphatha amandla asezanu PF uqoke le ntungamili Nkomo we-Studio 7 ekoBulawayo. Intengo yempahla ilokhu iqhubeka ikhuphuka ezitolo njalo lemali yeZimbabwe isiwa isisindo sayo ngesikhathi ilizwe lilwisana lokumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-coronavirus. Ngaphandle kokudla, intengo yempahla zokusebenzisa ukuzivikela kugciwane le-coronavirus ezibalisa ama-mask lama-gloves layo ikhuphukile okwamagama njalo zithengiswa ngedola leMelika. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe, uNkosazana Catherine Jubane uthi izisebenzi zikahulumende azenelisi ukuziphilisa njalo zizakhalaza uhulumende ukubana zihole ngedola leMelika kungedlula udaba lwe-coronavirus. Asizweni exoxa loSithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Njenge Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, siyavuyela futhi khona phana esike saba khona eminyakeni ngemva kwalo ophelile ukuthi sifuna ukuthi uhulumende asiphe imiholo yethu ibe kusilinganiso esavunyelwanayo ngesikhathi kuvunyelwana ngamasiko 7. Singakhangela ngesikhathi sikaSeptemba 2017, imali ekade iholwa ngamasiko 7 kakusayiyo leyo esiyiholayo khathesi. So besifisa ukuthi imali yethu esiyihola njengamasiko sezansi kakhulu ababalisi ibuyele kuyona liyana izinga or isigaba lapha ekade siyihola khona imali ekade ilinganiswe ledola leMelika.
Kodwa lithini ngomkhuhlane lo owe-coronavirus? Libona ingani uzabuyisela emuva yini izikhalazo zawo njengoba iningi lisabhekane lokulwisana la?
Kulo daba olubucayi olwe-coronavirus, njengenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kuza abafundi, ababalisi, laye wonke uzulu jikelele weZimbabwe ukuthi alandele izinqumo ze-Ministry of Health zokuhlanzeka, esithi hygiene, abantu bathiyelane izikhala okuthiwa yi-social distance okwenzela ukuthi singaze samemethekisa umkhuhlane. Ziningi izindawo ezenza ukuthi abantu bagcine bebuthene, ikakhulu indaba lezi zokuthi abantu babaselimalayinini empuphu bedinga impuphu lokunye okunjalo. Kungumlando wethu sonke ukuthi sivikele izimpilo lokulondoloza impilakahle. Sithanda ukubonga kakhulu isinqumo esathathwa ngumongameli wethu u-ED Mnangagwa okuvala isikolo ngoba lokhu kwenza ababalisi labantwana bavikeleke kulo mkhuhlane. Njenge-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, siyacela njalo ukuthi izimse kayibeke eceleni imhloso kaJuni kuze kube yileso sikhathi lapho lo mkhuhlane usunqotshiwe kumbe sokukhanya ukuthi kade kusukwa ngaphi kuyiwa ngaphi. Silethemba njenge-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ukuthi imbono lesicelo zizamukeleka.
Lo nguNkosazana Catherine Jubane, isiphathamandla senhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Limuzwe exoxa lapho ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Odokotela Labonge bahlangane lomongameli Emerson Mnangagwa namhla bemxwayisa ukubana ingezelele inhlelo zokuhlola umkhuhlane we-coronavirus osubulele abathathu eZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguPraxidis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.